kwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 i-$540. Yindaba sisithi imali le esayijonjelwa, imali le esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540, kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyibisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000, i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina li-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyekhaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lesson. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kakhesi, ukutshona sikuqambela amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ne-statement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini, utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende enxayela sebazalini?
Okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-Public Service Commission, eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi, ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council. Ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasinyelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze isisebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye esikolo kuthiwa 100×0 is equal to 0. So 100% of nothing i-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.